esethula umbiko wakhe wesimo eselizweni owe-State of the Nation Address edayela ephalamende umnankakho uveze ukuba uhulumende wakhe uyazazi zonke inkinga ezibhekanele zulu esezidale ukuba izigangi zithole ithuba lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha.
Appropriate measures have been taken to address the cash situation.
Ukula manyathelo ambalwa esiwathathayo ukuthi silungisise ukuswelakala kwemali elizweni. Aqoqela ukususa amathuba ukuthengiselana imali alethwa yikuba lentengo ezijeneyo.
Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi wamukele ngenjabulo umbiko kamongameli ngoba ephathe udaba lokusilela kukagetsi elizweni.
Mina ngiyajabula kakhulu ukuthi upresident ukhulume izinto ezibamba abantu. Indaba yamagetsi ukuthi kumele izesa ithengise amagetsi ngemali ehambelana lokuthi yona iwalungisa njani lokuthi iwathenga njani ngaphandle. Okwamanje bekuyindubeko. Besithenga ngemali ephezulu sithengisa ngani sithengisa ifreezit.
Incwadi ecubunga ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi umnankakho uphathe ngenhlupho ezivele zisazakala kodwa engenamacebo wokuzilungisisa.
Akukho akukhulumileyo okungayenza ukuthi ilizwe liye phambili. Siyabona ukuthi bekhuluma ngendaba ze-Command Agriculture lapho lokhu bethela imali kuhlelo lungasiniki lutho ngendlala esilayo eZimbabwe ngemali eyangenayo ku-Command Agriculture bekhangelela ukuthi abantu ngabe bayasutha. Ukhuluma ngokuthi iZimbabwe isivulekile kwezombuso wase kodwa sibona ukuthi hatshi abantu balokho bethunjwe ezindlini zabo betshaywe bebulawa.
Amalungu ebandla eliphikisayo le-MDC atshengisele ngokuphuma edale lapho umongameli eqala ukuthula umbiko wakhe esithi akamnanzi umnankagwa njengomkhokheli owakhethwa nguZulu. Umgcinisalo we-MDC unkosazana Thabisa Khumalo uthi yisinqumo abasivumela naye emhlanganweni wabo omkhulu owe-Congress.
Sile mgoqo esawuphiwa i-Congress le-National Council yokuthi isesivela kukhetho ngo-2018 ngo-July ukuthi uhulumende kamnankagwa khasimthathi njengohulumende ngoba kithi unguhulumende wamasela owantshontsha ukhetho e-Constitutional Court. So namhlanje simtshengisele ukuthi hayi lowo mguqu lokukhona thina khasimthathi njengo-president welizwe.
UMakhumalo uqhubeke ethi wazaqhubeka besenza njalo sikhathi sonke umnankagwa ebuya ephalamende ngendlela yokumkhumbuza ukuthi wagcina kukhetho.
Siqalisa ukubhoyikhotha anti sonke la lasibona sitshaywa. Namhlanje sibhoyikhothile kabazange basibambi.
Embikweni wesona umnankagwa uthe uhulumende wakhe usevumeza amankampani azimele wodwa ukuthi enelise ukuthenga amafutha ezimota okusebenzisa wona wodwa ngesikhathi ilizwe lingenamali yaphandle enileyo ukuwathenga. Kwezokulima uthe uhulumende usebeke eceleni amadola phose amabhiliyoni amabili emelika 1.8 billion yokuthenga okokulimisa ukugucela inhlanyelo yobumbu imvundiso lokunye. Kuhlangothi lwezokwemba uthe ilizwe lithole amadola edlula kancane ibhiliyoni 1.3 billion kunhlelo zikahulumende zentuthuko. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingu Gibson Pepe.